Dala sazwa bekhuluma indaba lezi, asizwanga anything okutsha. Ngathi ama-position abo ukuthi kukhona omunye onqobile kumbe omunye unganusewile phansi. Hayi, it's the same position ekade kukhona bengena kuma-debates lawa, umama u-Warren. Kanye ngani nguye olokhu ephambili mbijana. Ngendaba ye-impeachment, bonke bakhanya ngani bayavumelana ukuthi kumele kuzanywe i-impeachment. Mina ngokwami angivumelani le-impeachment yangikhona, ngoba ngibona ngani sizaphinda futhi sakubona ngesikhathi sikaMueller enza i-investigation yakhe. Waba ngumsindo kwesikhathi eside. Ndakulaluthe kwaphuma khonapho and bazaphinda futhi ngale impeachment. Kodwa kukhanya ngani bayavumelana, so sizabona ukuthi kuzahamba njani. Nge-economy, again, I was disappointed ngoba i-discussion yabo on economy iya-recycle ama-ideas which are quite old, abakhulumi okutsha. I-economy leyi nxa ungayikhangela sebekhuluma ukuthi inequality is increasing, i-poverty is increasing, even though bakhuluma ukuthi kule msebenzi. And indaba lezi abazikhulumi. So i-debate yangikhona wona ama-issues law of economy is quite superficial. Okunye engikuzwileyo bathintile indaba ye-foreign policy lempi, and I think more or less bebevumelana ukuthi uMongameli Trump wonile mingamelanga ephume ku-Syria and khanya kule consensus khonapho. Ngathi the last issue beyindaba ye-healthcare, and on healthcare ama-plan abo ayachiyana quite drastically, and this might be a critical issue kule khetho elizayo.
Babuziwe njalo ngeminyaka, kwathiwa mhlawumbe oleminyaka ephansi mbijana nguye onganqoba uMongameli Trump ukukhetho oluzayo.
Kunzima ukuthi ubone ukuthi umnyaka izamphambanisa umuntu, or abakhethayo bazakhangela umnyaka as a form of immaturity. It's hard to say. Ngoba laba abaleminyaka emlitshwane amavota ayakwanisa ukuthi awula experience. So ukuba umuntu oleminyaka emlitshwane is not necessarily an advantage. Ngoba abanye bengathengisa ukuthi awula experience. Iphifuna likhumbula last time u-Obama a campaign against Clinton. She kept on trying to hammer home i-point ukuthi u-Obama kala experience. And kuphose kwamhlupho u-Obama indaba leyo experience. So I don't think indaba yomnyaka it will be a deciding factor kulawa ma-elections. I think so long umuntu engatshengisa ukuthi energy, and uSanders it was very good kazange etshengisa ukuthi ngumuntu ogulayo or osanda ukuphuma kuthi ikusejari. He looks strong, so I think indaba yomnyaka it won't handicap him at all, as long as etshengisa ukuthi ule energy.
Ubone ngani ngabe lekhaya kunjalo yini ukuthi umuntu engancintisi aqale akhulume kuhle ukuthi uzalungisa njani lokhu lalokhiyana lalokhiya, ngabe leli zwe lingcono?
Ukhetho lwethu ekhaya luthiyene langapha. Number one, ekhaya libonile ukuthi indaba zama-debate lezi lokukhuluma ama-policy, ama-voters ethu ekhaya they are not interested. Abaningi bangikhona ukuzwa lokho kwama-policy lokuthi uzakwenzani. Bathanda ama-slogan lokuhlabela lokugida, lokuthi ubaphathela ama-t-shirt lokudla, lenhlanyelo lokunye, ukuthi uzabaphathelani okumnandi. Ukuthi uzakwenzani, uzayenza ama-jobs amangaki. Abaningi bethu unfortunately kukhanya ngani abakusebenzi lokho. Not because they are not interested, but I think abaningi bayazwa ngani ama-politicians. Every election bayabatshela ama-promises and they never live up to it. So babona ngani ngcono usinike okusiphathele khona sizigidele sidle sizihambele sigqoke ama-t-shirt. Bekuzaba ngcono nxa kade sifike i-level of immaturity ukuthi ama-politicians can articulate ama-issues and ama-journalists you can grill them on ama-issues which they are promising.